sokutshengiselatela ukuthi vele asikaguquki ukusuka ku-1980 lapho ezazisa khona uzibuse. Uhulumende lo uhulumende obhidliza izimali baceda izimali zama-diamonds bephindisa imali akunasikhanyiso ngaphansi kwelizwe. Khathesi sesikhangelane le nkinga akusela mitshina, kungathi uhulumende engela mitshina yokwenza njalo kodwa bele mitshina yokuthenga imibhobho lezimota zokuhlukuza abantu abatshengiselayo. Hhayi, akulunganga lokho.
Khona kuyini okubenqabela ukuthi bacele usizo kwamanye amazwe?
Uyabona ukuthi ukucela usizo kwamanye amazwe mfowethu akunankinga. Kulamazwe amaningi avelelwa izingozi lezi zamanzi, ama-earthquake ezicelayo usizo. Kodwa amanye amazwe avame ukuthi ancedise lapha eliyehlukile kakhona. Nxa lingelazo izinto ezolwezinja, ngizwa kuthiwa khona kuyadingwa izinja ezivela eSouth Africa, kukanti vele thina kanti izinja ezivele zikhona ezamapholisa leziyana zitrainwane. Ngoba sekuyingozi lokhu futhi bafanele bahambe emazweni bayecela uncedo, ngoba sekuphambanisekile vele.
Uthini ngembiko le esiyibonayo esiyizwayo njalo ethi amalunga e-ZANU-PF sehluthune uhlelo lokwaba ukudla okuphiwa abantu laba bathintwe yi-cyclone?
Lokhu kuvele kuvamile ukusela lobuqilo budlwangudlwangu obuseqembuni le-ZANU-PF leli vele kusegazini labo. Ubuhwaba bakhona ngapha, abantu bayakhala ngendlala, abalamizi bafuna ukudla ngapha, laba sibevele sibekhangele njengamakhanka amelele ibhalabhalesi eselifelodwa. Ye, ubusela bakhona buvele bukhona, abasuze buphele. Akusethusi mfowethu ukuthi abantu be-ZANU-PF bayabazantshontsha ukudla lokhu.